Umnumzana Atlas Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yezimota zokuhambisa eyeChova Mbayiwa uthi uzwa ubuhlungu uma izakhamuzi ziswela imota zokugada. Uthe lanxa amafutha ezimota engatholakali emagalajini, bona bebesenza icebo lokuba bathenge ezitaladeni ukuze uZulu athole imota zokugada. Umnumzana Lindani Tawo, umhlali wakoBulawayo, uthi kungcono uhulumende avumele abanye abasebenza ukuthwala abantu ukwenzela ukuthi isimo lesi sibe ngcono.
Awudaba le-transport selihluphile kakhulu isu. Wonke ama-roads akula mabhasi, sazi kumbe yindaba yefiweli kumbe basitrayikile njalo. Into engaxazulula leyi nkinga esibhekane layo. Maybe nxa uhulumende engakhonsida ukuthi amakhombisi wonke lawa namanye ibuyele ekwane ebusuku ukuthi echove zihenxa zikhangela izindawo la amazwe kukhombi la amazwe kubhasi achovayo kathi sawusela social distancing eyayikhona kuqalisa abegcwele pampam abantu beminyezeleni le mali ayinini kuyabe ungayenzi vele so indaba ye-social distancing vele lapha ingathi ayisebenzi kodwa ukuze kuxazulwe le ndaba ama-private operators lawavunyelwe ukuthi endleleni emgwaqweni yanciphise ethola abantu ngoba kathesi nxa bethola abantu ngesemthethweni babhadalisa imali ezinzima ngoba bathi babebalekela amapolisa.
Umnumzana Ronald Khumalo laye ongumhlali wakoBulawayo uthi mhlawumbe abasebenza ezupho bakhalele umsebenzi kumbe kusilele amafutha ezimota.
Kusukusela izolo i-transport ishupha amahungahunga athi khonakhona kumbe wazi ukho bastrayikile kumbe kuthiwa akulashuyela sazi kodwa hhayi kunzima ngoba la kuma-roadblock imali idlula khonapho nxa ungumuntu uthwele abantu afika bekuthonisisa ukuthi waye kuthwele abantu abala-social distancing even uma lihlezi libalutshwane abangafuniyo ukuthi zimota zithwele abantu kodwa izuku eziphathakali kakhulu ngoba kunje mina njengami ngiwokhile ngisukuse lapho ekade ngifika khona akula moto emgwaqweni ama-private cars bayesaba ukuthwala besaba amapolisa not even bhasi eyi-one efikileyo silindile amabhasi for long hours sezasuka e-bus stop sesibuyela ezindlini sifonte amabhasi angikhona kakhulu.
Unkosikazi Nozithelo Masuku uthi inkampani yezupho ihlukumeza abantu ngendaba yama-tape card akhe ngoba abangelayo balinda kuze kube sebusuku.
Kweleka babisele nje amakhono ngoba khathesi uhulumende eqinise umehluleka ubozupho. Akula social distancing eyenzakalayo, akulani, kakubiselwa amakhombi nje isikhoma somuntu sizikhulume ukuthi umuntu uyagada uzukho ngale kumbe uyazigadela ikhombi ngoba thesa emabhasini sabe siminyene kusiba lo msindo wama-tape card la adalwayo ngoba oyabe phethe ikheshi ungelalo tape card lawo ozopho vele ugada ebusuku. So khathesi kwamalanga nalawa I think kukhanyile nje ukuthi uhulumende kakwanisi lapha kabisele nje amakhombi kuvele kuphele lokho. Ukuthi ngiyefi bambi visiting hour e-UBH ngize ngacina agade i-private baye besithi 10 rand ne-50 cents yes uyagade uthini but nxa sulo muntu wakho esibhedlela umele uyembona kula ngenye indlela.
Umnumzana Ndumiso Shabalala uthi abezimota babhadalisa imali engamabhondi angama-50 njalo limali ngeke umuntu ayenelise ukugada aphinde ngayo.
Izolo sihambe elayinini yebhasi uzuko sizitshela ukuthi sizathola i-transport kodwa sayiswela sisuka emsebenzini sama from 4 kwaze kwayabamba abo 6 sagcina nje sivuthana siba baningi saquma ngenyawo sibuya eNkulumane. Lamhlanje ekuseni savuka futhi aswelakala amabhasi kungela ngisho yona eyodwa lapho abantu bekuma-private ade bekhona bebesithi 50 pounds kodwa i-50 pond yangikhona uzagada kangaki ngoba namuhla ekuseni ngigade ngayo i-50 pond esemsebenzini ngoba bengifunakala emsebenzini kodwa ngeholo langikhona ngiye ugade nge-50 uphinde.
Umnumzana Gift Rukweza oyisikhulumeli sezupho koBulawayo utshele i-Studio 7 ukuthi kakho emsebenzini ngakho wedlulisela imibuzo komunye oyisiphathamandla salinkampani umnumzana Tinei Rwasoka ongazange adobhe ucingo lapho i-Studio 7 izama ukuzwa imbono yabo ngalolu daba. Amagalaji amaningi lamhla kanye lalapho amabhasi enkampani kazupho anatha khona amafutha abewome qha okusuke kwabangela ukusilela kwezimota. Uhulumende wafaka amabhasi kanye lamakhombi kazupho ukuba kube yiwo wodwa athwala abantu ngesikhathi lapho ilizwe livaliwe ngohlelo lwe-lockdown elokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Imigoqo ye-lockdown ithe isiyekethiswa inhlanganiso yezizimeleyo ezamakhombi kazizange ziphiwe imvumo yokuthwala abantu kodwa uhulumende wathi zingene ngaphansi kwekampani yezupho. Lokhu sokufake iningi labantu engozini yokuthola umkhuhlane we-corona omemetheka kalula lapho abantu beminyene, ngoba kundwendwe zamabhasi iningi kalinaki ukuba lingaminyani. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.